Ama college lama university amanengi elizweni bethule imbiko ngenyanga yesanda kwedlula yokwazisa izifundi ukukhweza kwembadalo yezifundo lokunye. Abenhlanganiso yezifundi ezinasu bathi ngesimo somnotho welizwe esikhona manje uhulumende bekungamelanga akhweze imbadalo ngesilinganiso esikhulu kangaka. Okwaba unobhala walenhlanganiso umnumzana Ashley Funye uthi ngesimo eselizweni uhulumende bekungamelanga athathe inyathelo leli.
Into eqakathekileyo bele sinanzelele ukuthi i-economy yethu njengelizwe ayimanga kuhle and intengo yento zonke iyakhwela, okutsho ukuthi i-fees yona eyama-university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe, indlela ahamba ngayo, i-transport system and konke aphila ngakho, sikhangela kuma-rent and konke. Intengo siyakhula kudala. So ngakho ke ukuphinde bekhweze futhi le ebhadalwayo ku-university kuyinto esinganyeke siyivumele ngoba bona sebakhweza kudala. I-economy yethu siyakhweza izinto kudala.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana uSalo Siziba, yena othi isisekelo sombuso welizwe sithi imfundo ilungelo lomuntu wonke eZimbabwe.
Ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke bagijimisana le rate. Number 2 esikubonayo ukuthi ukukhwezwa kwe-fees kuveza udubo oluselizweni mayelana labathi ngesilungu i-commodification of education, lapha ke asebe privatizer education ukuze ithole ngabalutshwane abantu abalemali. Number 3 ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke uhulumende akazimiselanga ke ukuthuthukisa ilizwe ngenxa yokuthi izisebenzi abadala abasebenzayo imiholo yabo kayikhwezwanga, kodwa ke intengo ezikolo ziyasukunyiswa.
Kodwa unobhala wenye inhlanganiso emela izifundi ezikhosu umnumzana Tinashe Katsidzira uthi limbadalo kayivikeleki ngomumo womnotho okhona elizweni. Omunye umzali unkosikazi Messi Chingwanangwana uthi njengabazali kabasoze beyenelise limbadalo.
Ukukhwela kwamafizi aweyunivesithi thina njengabazali akusiphathi kahle ngoba imali le iningi kakhulu. Asiyiholi, abaningi bethu siholi imali ezingange-1,000. Kutsho ukuthi ukuze siyibhadale imali naleyo endlini akusadliwa, akusagqukwa, akusayenziwa lutho, imali yonke siphelela kufizi. And nxa kuyifizi ye-5,000 uza umntana uzafuna imali zokugada siye esikolo, uzafuna ukudla, uzafuna amabhuku, uzafuna ini. Thina asingeke siyikwanise imali yona leyo. Angazi ukuthi uhulumende ngasiphathisa njani njengabazali ngoba sithwele nzima. Ngiyayina le siyibhadala khathesi kutsho ukuthi le izasehlula.
Uhulumende walile ukupha amakolishi imvumo yokukhweza limbadalo ukwedlulisa amalawulo njengoba abenza izifundo zebanga lama-undergraduate degree bebezamele bakhokhe inkulungwane ezithoba munombili zamadola 9,000 zimdollars, kuthi labo abakubanga laphezulu elama-postgraduate bamele bakhokhe inkulungwane ezilitshumi lane lengxenye yamadola 14,500 Zimbabwean dollars. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.